sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Hlolanja 2025 ngotabo kancube. Endabeni zethu namhlanje, abakubandla lezano PFATA kumelanga bethuselwe abaphikisa ukuba umongameli Masanaka kwaqhubekisa embusweni kungafika umnyaka ka 2028. Abaphikisa bathi kuyethura ukuxokozela okukubandla lezano PFATA. Zikhala ngendlala lokuswelakala kwemisebenzi zakhamizi zeMathebeleland North. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebesethuselwa abanye abakubandla lezanu-PF abaphikisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okuzagqitshwa umbuso wakhe. Abafuna ukuba aqhubeke esembusweni bathi abakuphikisayo lokhu ngabasekelwa ngabazonda uhulumende kaMnangagwa. Abaphikisa ukuthi uMnangagwa aqhubeke zembusweni bathi sebesesaba ukuthi bengasuselwa amanqe ngabasekeli bakamongameli. Ukuhlezela lolu daba sixoxele lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanu-PF, othi udaba lolu luzabanjwa ngemfanelo libandla lakhe.
Kuzaphetha kulungile. Ibandla lezanu-PF ungabuyela emuva le. Unengi lapha abantu abasuye baba lokuxabana langesikhathi sokuthi kudinga leli lizwe kwaba nezinto eziningi akhumbula uphuma kwesipa kusiba nalokhu nalokuyana kusekuwomgagawo kusiba lokhu nalokuyana kuthia kuze kuzofika nakhathesi kungani sazayifika landayo le ndabeni okuthi ube le-unity. Kodwa ekucineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balungise izinto zangkhona. Ngaleyo ndlela thina kubandla lezampilo sabantu lolu kuthi yintuthu ethunqayo uzafanele ukuthi lungiswe ngoba kulesikhuni ezizwe ezibangela intuthu le khona uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani lezi nkuni ukuthi zingakhiphi intuthu. Ibandla lezanu-PF ngeke lidileke. Unganikinika ukuthi nithini kodwa kulungiseka indlela phambili izabe ikhona kuzavuka konke kulungile. Labo labo geza abantu esebengani ngayo seze bagcine labo sebekuzwisisa ugcine vele izanu-PF imuva lisiya phambili. Izanu-PF basebebanje lapho kuzikalidilekelayo. Kena sokhalele ukuthi kuzalungiseka konke kolo. Abantu abaza, abantu abathulanga, lamaplanisi awezwa lokhu ngokumlalazi nako siyakuzwa. Kodwa iqiniso ekhona ukuthi usasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazakhuluma babe ngenye ekucabangeni kwabo.
Kodwa kusoze kube lokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo?
So siyangukuthi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende nakhuluma ngayo ukuchitha kwegazi angeke kube khona nxa kungela abathotshozelayo. Kodwa esikubona thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisane ibandla lezanu-PF likholwa kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi indaba lezidlungiso ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla lezanu-PF kube nabantu ababalelwa i-constitution batshela ukuthi lapha nalokhu kuhamba kanye nozazuyeqe umthetho wenambana laphana yikho khona okuyalo kukhona kodwa usezedinizeudinize ibala ozasukuma la esethatha isikhali selisa omunye kuyalo kubangwanivele okungathiwa sokubanga ukuthi nabantu bazibachitha igazi labo kuyabe kuyini.
Umnumzana Malaki Nkomo, lilunga lebandla lezanu-PF, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseGwanda. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Ukuxokozela kubandla lezanu-PF kuvele kuyindabuko yabo. Kuhlala kuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje imimanzonzo kuyinetha yabo. Kodwa lapho esikhona ngendaba zabogeza lokuthi uMnangagwa akahambi ngibona kuzachitheka igazi kuzabotshwa abantu ngoba siyazi ilevu ye-intolerance abalayo ngama-views abanye abantu abangavumelani labo ezinsukwini nje njengoba sesibonile ezincwadi ezisecurity zamapholisa sebethi badinga ogeza kuzathuliswa njengoba sike sazwa ngaphambilini ubabu unkomo ethi izikhuni ezithunqisa intuthu bazabona ukuthi benzeni ngazo indlela vele abadila ngayo ukuthi laba bathunqisa intuthu bayabakhipha babaphihlize so yikho kuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu kuyisisana sana
ye kodwa kuzozochitheka igazi yini baba mlalazi
njona ngichilo kuvele kuyindaba yabo abantu bezana uPF ukuchitha igazi kusukela empini babebulalana ngaphakathi sadla nxa sisithethe uzibuse ba bulala abantu ngegugrawundi sasuka konke ngabomramba tswina la ngesikhathi sokuqala kobhosi nge-2000 belokhu bechitha igazi angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyinature yabo ukuthi basebenzise udlame ukusolveni ama-political problems
kodwa lolu dlame lungalungisa konoku ke okubahluphayo
udlame awuzake lulungise lutho ngoba nanti ilizwe lifile ngenxa yodlame abalusebenzisayo izikhathi zonke so ukuze badile ngama-problems abo abana bayavumela abantu bana babe lama-freedoms ama-freedoms alotshwe kusisekelo sombuso saseZimbabwe not isisekelo sombuso weZANU-PF bangavumela abantu ukuthi bakhulume njalo bavumele le abayibiza bethi tolerance ukutolerate ukuthi omunye umuntu uprefer ukukhuluma ngohlobo oluthile omunye uprefer ukuhamba ngendlela ethile bangavele bakuvumele lokho yikho kuzasolva iproblem ekuZANU-PF le problem eselizweni jikelele kodwa kamboni bekwenza lokho ngoba
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandeleza umbusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Bakhathazekile abantu abaningi emathebeleni North ababhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, indlala enkulu lokuhlupha kwenyamazana zendle osekuthiya abanye babo bengasela zifuyo. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Steven Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavinkilini osomabhizimisi benza santando nanku lo mkhathi kamdlala iqhubeka isidla ubhedu.
Ngilimile ingadini ngale elevation yokuyimbili akukha lokhu kwelelanga ngenxa yomakhelwane enginike umgani wempuphu idlulile lelo la elakusasa akwazi. Abe khona abanzweleyo ngokusedrobheni umphasele u 10 kg. Sengisidla kanye ngelanga njengenjendaba.
Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni lokhu kungezwa njalo ukuba abasakhulayo kabananzi yabazali uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa zoda ngontshengu ngombanje. Engayitholi imali virusi siyakhona sekhuhlangeni ngomzali wakhe kodwa mina nxa kulomunye othi ngathi hayi mntanami lokho engithi nanko kuyi $5 ngingathenga akumakhelwane meshe ngalale ngendlala mana lami njani ngishiyele khona kunjani isikhona sishiye ukuze ithi sinjani sithole ukuphila.
Ukhansela wekachechethe umnumzana Given Moyo uthi ukudla ukuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuya inyanga zonke. Okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa uMoyo uthi abanengi iyabehlula.
Uhulumende ngezinye izinto kanika abantu i-staple food, staple diet. Banika amabele banike lokho kwengqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke ngiyidle. Into engeke ngizwisise ongeke uyidle wena kodwa wena uma nginike so ebunganikanga uzolahlela nje so uhulumende kanika abantu ukudla kulomsoco abantu kathi sabaningi laba bathi asisayi ema-toilet so silama incidents abantu bathi mina ngisayi toilet sokungisongela.
Phezu kwendlala lokugugudeka komnotho umnumzana Jeffrey Banda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo.
Amakhanka asiqedela imbuzi, asiqedela inkukhu, ngenkukhwini asezisibuya sibili azongena lasemakhaya. Ukuthi inkukhu ube lazo sokusiba nzima, sekumele ube le plan lokuthi inkukhu lezi uyazakhela isilungu, sihlale phakathi singasaphumphana. Ikhukhu dumbu ngaba la inkukhu, manje lakho ukuthi uyifake phakathi kwesilungu ungelakudla uzayinikana. kuba nzima kwanti nxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhotabhotela izidobhadobhele lapha lalapha. Sikhuluma nje ezinye vele izilukhu eminye imizi akula nkukhu ngenxa yamakhanga.
Unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi.
Emasimini kuyasha vele kukhanganizalaminyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi ayindlala ikhulu kakhulu shem ikhulu.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka, njalo ithi idinga imali efika phose izigidi ezilikhulu lamachumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla. Umholi wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyangezayo ukuholiswa kwabantu ukudla. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kulandela ukutshintshana izibotshwa okuphumeleleyo phakathi kwele Russia lele Melika, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usungule uhlelo lokukhulumisana ngolwesithathu ngenhloso yokumisa impi e-Ukraine. Ukhulume ecingweni lomkhokheli wele Russia njalo wathumela umsekeli wakhe ukuthi ayehlangana lomkhokheli wele Ukraine. Umongameli Donald Trump wethule ukufuna ilizwe lakhe ukuze liqhubeke lisekelele Ukraine ngesikhathi eqala uhlelo lwakhe lokuzama ukumisa impi esile minyaka efika phose emithathu iqalile e-Ukraine.
So we're getting security on our money. We're going to have it secured by, they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things, and we're asking for security in our money.
Sizavikela imali yethu, sizayivikela. Balomhlabathi otshiyanelo wezinye indawo, njalo balamafutha, igasi lokunye okutshiyeneyo. Sicela ukuthi imali yethu ivikeleke, njalo sebekuvumile lokho. Ele Ukraine selikuvumile lokho.
I-Congress yavuma ukuthi le Ukraine lisekelwe ngemali efika ku $183 billion ukusukela ngoNhlolanja ka-2022, njalo imibiko ekhona iveza ukuthi sekusele imali efika ku $40 billion eyokuphathisa ele Ukraine. Amazwi ka-Trump ethulwe kulandela ukukhulumisana labakhokheli bele Russia kanye labe Ukraine. Umongameli weUkraine umnumzana Zelensky uthe bakhulume okwesikhathi eside lo Trump. Esemhlanganweni ngolwesithathu lomphathi intambo wezemali eMelika, uZelensky uthe ilizwe lakhe lizavuma isivumelwano sokuthula esilivumela ukuthi lingene kumanyano weNATO njalo lihlale livikelekile.
And I ask President Trump to give us these security guarantees to help Ukraine, to strengthen us.
Ngicela njalo uMongameli Trump ukuthi aphathise ele Ukraine liqine. Kumele sixoxe njalo leEurope ngoba kumele sibe lebutho elikhulu. Imali zethu ziyasilela okwakathesi, kodwa esikufunayo ikuba lebutho eliqinileyo futhi elithola indleko zonke. Lokhu yikho esikufunayo ukuze sivikeleke.
UTrump uthe uzaqhuba umhlangano nomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin eSaudi Arabia kusikhatshana esilandelayo. Uveze ithemba lokuthi isinqumo seMoscow esokuvuma ukukhulula umbalisi weleMelika uMark Fogel ukuze eleMelika likhulule esinye isizalwane seRussia kungaphendla indlela yokukhulumisana ukumisa impi. Isikhulumeli sesigodlo seRussia seKremlin sikhulume ngokukhululwa kwababili laba.
Naturally, such agreements are preceded by very, very meticulous negotiating work. And of course,
izivumelwano lezi ziba khona ngemva kokukhulumisana, njalo azingeke zihle zilethe inguquko enkulu, kodwa zipha ithuba lokuthi amazwe amabili la ebumbe ubudlelwano obulakho ukuba lokwethembana.
Udaba lolu luqoqwe ngu-Anita Powell, lalwethulelwa yimi uDabo kaNcube oweStudio 7. Obakatesi siya ku Gibbs Dube esethulela uhlelo lwabo mama.
Kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube. Ungukansela khona ngale ke ePhilabhosi. Lapha ngizwa umthembo zithembayo uGibbs Dube ngimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga
baba. Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona ngapha?
Amalungelo abesifazana kaphesi sizwa namhla hayi awaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngazi nje esegumeni lakhe. Melazinje ukuthi ngisegumeni lami. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama yafike chochobele, kube phakathi kwabanye umama ubone chochobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye umama ngabehleka uyafika ngale khaya ethelezini. Umama kathelezini emagumeni lakho.
Singathi kwenziwa kuyini khonokho? Ye, kwenziwa kuyini?
Kokunye baba obaba abanye balobukhweli balobukhweli bayizihlaba bayagijima ekugijimeni kwakhe lapha akhona ngalo kungafika kungamhambi kuhle usefika ebhodisela kwenkosikazi
ye bantu yikho kugcina kuhlupha
kakhulu khululeki
nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni bathini ngodaba lolo
Ngathi labo mama bayasidelela. Ngathi mama bayasidelela. Okubuhlungu okumangalisayo ukuthi ubaba omunye waqalisa ukuthi abuye nomunye umfazi umama ekhona ekhaya kambe kathi kuhlukuluki umama khonokho yini. Esikuthatha athi kumama umnikazelile akumkhiphele igogokele umama kenu umama lo. Umama ngokwesaba isigayi amkhiphele. Hambe ayisikho ku-abhuyusa ilungelo lakhe yini. Hambe kuyi-abhuyusa umuntu osegumeni lakhe. Obaba kumele behloniphe omama. Omama labo bahloniphe obaba. Into zakhona zihambe zo. Ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluza umama. Omama labo bayabahlukuluza obaba. Ngezinye izindlela ezibuhlungu. Abe labanye obaba eceleni uzabala ekhona ekhaya.
Nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho?
Le ndawo enjalo yayisifuna abadala. Abadala sibili. Ngoba nxa umama izofika esekhangela umkakhe, nxa eleli yakhe eceleni, kasayiboni njengendoda. Naye ubaba, nxa elomunye umfazi omthokozisayo ngale, nxa ekhangela umkakhe, kasamboni njengomfazi. Akuphilisi kuhle iguma khonokho. Kanti-ke uthando ligoqela yonke into. Ubaba nomama bathandana egumeni.
Akuba khuza abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emjadweni la
bomama amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguwe kakho kuhlonipha umkakho ungenzi kubi kumkakho Kuzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini. Kubuhlungu okungakanani. Nawe baba, thanda umkakho. Ngoba wamkhiphela, wahamba wamkhipha kwamanye amankazana. Amankazana ayemaningi owawulawo. Kodwa siwukhethile lapha namuntu ekhaya. Usimbona lokhu nalokhu, kusemuki, kuseluchapa, kasagezi. Hhayi, umuza wathiwa njalo. Njalo umuza wathiwa ngentoni, uwathiwa ngokubekezela ngothando.
Ukuthi kambe kusakhona yini khonokho okukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lo thando, into ezinjalo lokubekezela?
Nakweminye imizi kukhona. Kodwa okuyinto kwangikhona, ngokwe-first church, ngokwesikhathi esilutshwane, isikhathi eside sokuhlukuluzana hhayi eminye imizi siyabonakalikhanini kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-age asebebadala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sokunye balahle omunye laba batsha abaningani angikwazi ukuthi umoya leswazela omunye layithi lami ngiyahamba ngiyichiyekende omunye layithi ngiyathatha omunye umfazi kathi-ke kadeni kake ngizaakhonokho abantu babethandana kuzekazi bayelahlami kodwa khona bekhulu balahlali bahambe bonke ematshwaleni-ke bethanda kulezo ngibuya behlabela bevela khonale ngibambe izandla
ubonike Madube lapha ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela kulangale eVilabhosi njalo yingcwethi kwezamasiko esintu. Ungathina lokusasa Madube belilami namhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana. Bengimele usithandekile Mhlanga weStudio 7. Hayike kwalamhlanga kwanele.
Okakhathesi siye njalo kuntungameli nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba. Langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sise Beitbridge lapho okulomfundisi wesonto yeZCC ofunyanwe inkantolo elecala lokubulala umzalwane wesifazane esithi uyamelapha. UChrispin Gomori ubikwa wachaya owesifazana lomyeni wakhe esithi uyabelapha ngoba bagula umkhuhlane wengqondo. Ababili laba balimala kakhulu bathwalelwa esibhedlela lapho owesifazana lo afika wabhubhela khona. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBeitbridge, iBeitbridge Progressive Residents Association, umnumzana Jabulani Makado.
IBhayibheli lona lithi labo abanenkinga abagulayo yabaye phambili kwabafundisi kumbe kuma-elders ezisonto babaleke izandla, akutshongi ukuthi sibahlaye. Akula lalapho ivele ezisontweni esibona khona eBhayibhelini ekusitshela ukuthi uma umuntu enomoya omubi ukhutshwa ngokutshaya pha, ukhutshwa ngokuthandazelwa. So njengama-residence thina sithi iyasweneka vele ayifanelanga iyenzakale. Inkonzo ezinjalo kumbe ama-church enjalo akumele angavunyelwe be-operator. Uhulumende alo bayithatha amanyathelo ukuthi into ezinjalo zimishe. I-church yonaleyo ingamiswa, amanye amabandla azafunda khonapho.
Zikhona yini ezinye izehlakalo ezifana lalesi eliyake lizwe ngazo khona ngapho eBeitbridge emacaweni kumbe ngokwakuqala lokho?
Ngokwakuqala lokho mina umzana ngikhona sibizwa and umuntu wonke kwamumbamba sibili. Njengami ngibheke ngayizwa ngazwa ngiphelela sibili ukuthi ngimfundise enjani, i-church enjani ekhaya abazalwane isithi ikhipha imumoya. Thina siyazi ukuthi abantu bayathandazelwa hatshi ukushara. Ngoba uma usumshaya usumlimaza umoya khona uyaphuma njani, njengoba wena uyabe utshaya inyama. Oyabe ungatshayi umoya phela, utshaya inyama yomuntu.
Sesike sabona abanye abafundisi ikakhulu kwele South Africa besenza imithanithani bedlisa abantu izinto ezingalunganga. Kusenziwa yonke inyakanyaka engamelanga ukuthi ibe isenzeka emacaweni. Khona ngapha likazelizwe ngakho lokhu kumbe lihlangane lakho?
Hathi okunjengalokhu ukuthi kwamaphastor siyakubona lathi siyakwazi abanye badlisa utshani, abanye bedlisa ojiki, hhayi lapha eBhayibhelini bafika ke siyahlangana nakho. Uma kukhona abantu bayake kufihla ngoba bayake belokukholwa kunakhonokho bekholwa kumfundisi wabo naleyo kumbe improfita yonaleyo kungaphumi kwabanye kuphumi uma sesiyingozi. Abantu yabona yena le sikhuluma ngayo ZCC futhi ukuthi asiye yakuqala abantu beshaya. Bakhona abashaweyo abaningi kodwa abazange baphume ngoba kuzange kube lomonakalo. Le isiphuma ngoba kusuke kwaba lomonakalo. So hayi lapha sike singakahlangani lakho kangako kungaba kukhona but abantu bezitholela nje ngoba bayekholwa kukho. Ama-churchi asemaningi kakhulu. Uma sikhangela i-church enye lenye kumele ibhalise phansi kwamabamba akhangela nalo zamasonto. Kodwa makhangela ukwanda kwama-church enaka kasarejistwana. Kathesi ngavele nami ngiyakhala ngomoya ngiyazihambela phansi komthobho wami ngifike ngifake ifulegi yami khonapho abantu sebegcwala sengisonta. Yinkinga ethilayo. Kathesi sekula ama-flegi
amalembu amnyama abomvu amhlophe anjani njani agcwele indawo zonke lezi asakwazi ukuthi yikho okucina kusenze ukuthi lezulu lingani ngoba kuthola kufakwe la matshe kuthiwa ngamakrawa kuhlangene lezihlamba endaweni ezingasizo amastendi e-church aphiwe ngumanisipala so siyakhala kakhulu sibe siyikhuluma yonale indaba iviki ephelele ukuthi kumele siyobona umasipala sikhulume ngendaba yamabanda ayagcwele iganga lonke leli and kuyabe kuphuma khonapho izindaba zokuthi omama babanjwa khona ngale but kungaripotwa nezinye iindaba ezihluphayo noma thingela bufakazi but ziyaphima iindaba ezindaba.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Makhado, siyabonga.
Ngiyabonga bankonko.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lo mnumzana Jabulani Makhado, isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBaitbridge, iBaitbridge Progressive Residents Association. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga ntungamile inkomo ngokusipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba osacathulayo ozibiza ngoKing Brian linsizwa idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa nontungamile inkomo weStudio 7.
Bagithi obingelelayo ngoBright Dube ikanti kwekwezomculo bangazi ngoKing Brian ngiqhamuka ePlumtree esigodini sasemacingwana kwezomculo sengikhuphe ama singles track angu-3 ngiqale ukucula ngo-2023 and then ngabuya ngakhipha ngo-2024 ngabuya ngakhipha ngo-2025 ngikhiphe isingles track emnandi kakhulu ekhuluma ngekhisimusi ethi ikhisimusi leyi imnandi kakhulu bantu bakithi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithinta kulezi nombolo 0786882933. Ngizoziphinda futhi njalo 0786882933.
Abalandeli ubachiyela waphi amazwi?
Ngithi kini balandeli lesicela isapoti. Kungakhethelekile ukuthi usapota umculi osemdala usapota umculi omncane sicela liqhubeke lisapota lati esisakhulayo lithenge ama CD nithenge ama USB nithenge njalo impahla zeqembu njalo lifike nasemcimbini ukuze nathi sithole ukujabula sibone ukuthi hayi ngiyawuthakazelela ke kakhulu umculo wethu. Ngiyabonga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabakancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com kumbe kuwhatsapp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.